ukhetho olwenziwe izolo asokhetho olusemthethweni se-continuation of a sham process esayibona ngo-August kuncindezelwa kwabantu kuthengisa ukufa kwedemokrasi kwele Zimbabwe. Akulanto esingathi yenziwe izolo ngenxa yokubana izanu ikhompyutha eyodwa isebenzisa amakhodi. And thina njenge-triple CC sa-conclude ama-consultation ethu labantu kubana sikhiphe a clear political trajectory esiyifuyithatha njengenhlanganiso. Otherwise kuyatshengisela sobala to all who care to listen ubana iZimbabwe sile nkinga eyokhetho olwatshontshwayo and elikubona is a continuation of the electoral fraud and ZANU agenda eyokucreata i-one party state.
Kodwa ubona ZANU lizakwenza njani kuya phambili lapho?
Abantu bakhulumisana silama assembly siwayenzayo sizwa abantu siqeda khonapho ke sizaviza uzulu wonke nenhlanganiso zonke ukubana bebekwazi ukubana thina siya phambili ngama steps up.
Manje uthaba ngingaqhubekela phambili xothisa amalunga enu liza kwenzani?
Konke lokhu we put it under consideration and i-triple C njengenhlanganiso yabantu yikho sike wonke umuntu immediately imhlangano iZimbabwe yonke jikelele. Ubana sizwa abantu lizabona empumelelo isayiphumisa as a resolve the entire political crisis once and for all.
Abanye phela bathi konke lokhu liyazikhulumela nje akulanto ezaphuma njengalaphana lakala khuluma nge-SADC ukuthi yangenela kodwa akukhanyanga ukuthi kuyangaphi lapha ke
okwamanje kukhuluma thina as the citizens of this country sitshengisa ukubana ke kule nkinga esilaya elizweni akusela democracy, akula mthetho, akula constitution. And it is on that background ezasipha ukubana siphumise impumela yethu now we are moving forward as a people.